ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 28 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
i-court ithe ubaba uNdiweni angabhadala i-$500 yama-RTGS uzaphuma. Angaphuma ke ahlale emzini wakhe entaba zinduna, njalo abe siyabika emapholiseni once every week nge-Friday.
Ngobelo kuxokozela kwenjabulo lapho umahluli womthethwandaba we-High Court wakobulawayo enqume ukuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebheyili ukuze athonisiswe evela ngekhaya induna uNdiweni.
He's unfounded. I've never heard of his abductions. Izozo ndo propaganda mfana.
Akusilo qiniso lokho. Anyizake ngizwe ngokuthunjwa kwabantu. Yiwo amanga aluhlaza la. Anyizake ngikuzwe. Nxa kukhona okwenzakalayo okunjalo, kumele sikuzwe kuvela emapholiseni.
Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ithi izehlakalo zokuthunjwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu ngamanga. Isizalwane seZimbabwe esizihlala kwele Melika phansi kwenhlanganiso ye-Christian Fellowship International, CFI, banomhlangano wabomnyaka ngalimpela sonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Kube lokuxokozela kwenjabulo lapho umahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court wakobulawayo uJustice Thompson Mapikwa enqume ukuthi induna uMnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyi ukuze athonisiswe evela ngekhaya edabeni lwakhe lokuphikisa isigwebo asiphiwe ngumthethwandaba kaMantshi eselukhuni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje umtshutshisi uMnumzana Kudakwashe Jaravaza etshele umahluli uJustice Thompson Mapikwa ukuba kasivumi isicelo sikaNdiweni esokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail. UMapikwa wale ukuvumelana laye esithi leli cala lilakho ukwesulwa. UMapikwa unqume esipha unduna Ndiweni imvumo yokuba akhululwe lapho avalelwe khona ngokuhlawula isibambiso sebail samakhulu amahlanu amadola, i-$500. Usikhwica mfundo uWelshman Ncube, igqwetha lenkampani yemathonsi Ncube Law Chambers elimele uNdiweni labanye, uchasisa okwenzakale namhlanje.
Ikhothi ithe ubaba uNdiweni angabhadala i-$500 yama-RTGS uzaphuma. Angaphuma ke ahlale emzini wakhe entaba zinduna, njalo abe siyabika emapholiseni once every week nge-Friday anytime kusukela ku-6 ekuseni kusiya ku-6 wantamba. Yiko isinqumo sekhothi esiphumileyo leso.
Mhla ka 19 ngoNcwabakazi emthethandaba kaMantshi, uJaravaza utshele idale ukuba uNdiweni wadiliza isibaya lothango lwesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. UMbele ubikwa wayemangalele ikhosikazi lakhe uNonkangelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda. Induna ibikwa yapha isinqumo sokuthi ikhosikazi likaMbele libuyele kibo okwenyanga ezintathu athi esephenduka, kodwa yena wakhetha ukuhlala laye okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayediliza uthango lwesibaya sikaMbele ukuze asuke esigabeni ngoba efileke ukulandela isinqumo somkhokheli yomdabu. Ngakho ke eveza ukungahloniphi idale lenduna. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Umonakalo wesibaya sikaMbele ubikwa ulesisindo samakhulu amathathu amadola, i-$300. Encwadini yesicelo sesibambiso sebail, amagqwetha kaNdiweni athi isigwebo asitholayo asihambelani lomonakalo, njalo akulampahla eyatshiswayo, lesikhali esasetshenziswa ukudiliza isibaya yisitsha esingasingozi. Undiweni ubikwa walandela amasiko lemithetho yesintu eqhutshwa lapho umuntu ethe waphambanisa esigabeni. Undiweni ubegwetshelwe ukuhlala ejele okomnyaka lenyanga eziyisithupha ngumantshi uGladmore Mushowe. Kusenjalo kulamalunga amahlanu eMthwakazi Republic Party asethe abotshwa ngemva kokuzolalela icala likanduna Undiweni. Ababotshiweyo ngumnumzana Patron Xaba, undaba zelizwe Ncube, uAkim Ndebele, umongameli Mlotshwa, uPrince Mazilankatha Ncube. Laba basavalelwe ebulawayo Central Police SID Law and Order Section lapho osokukhangelelwe ukuba bathole igqetha labo kodwa abakubotshelweyo abakakutshelwa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Kusenjalo ke abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi izehlakalo zokuthunjwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu ngamanga alenhloso yokungcolisa uhulumende. Lokhu kugcizelelwe njalo ngabenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe emahhofisini aweZimbabwe National Liberation War Veterans Association eHarare namhlanje. Unobhala wale nhlanganiso umnumzana Douglas Mayia uthe imbiko lemifanekiso yalabo abathi bathunjwa batshiywa belimele kayisiwe yeqiniso kodwa indlela yebandla eliphikisayo yokungcolisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kuza ngemva kokuba inani lamalunga ebandla eliphikisayo le-MDC elithunjiweyo kumaviki ambalwa edluleyo liqhubeka liqonga. Umayiya uthi nxa lokhu kuthunjwa kwabantu kuliqiniso kumele kuveze sobala njalo kuvele nasemapholiseni ayiyo alo mlando wokucubungula lezi zehlakalo.
He's unfounded. I've never heard of his abductions. That is no propaganda, mfana.
Akusilo qiniso lokho. Angizake ngizwe ngokuthunjwa kwabantu. Yiwo amanga aluhlaza la. Angizake ngikuzwe. Nxa kukhona okwenzakalayo okunjalo, kumele sikuzwe kuvela emapholiseni.
Uma yaya uqhubeke ethi konke lokhu kwenziwa ngenhloso yokushushuzela ukuthi uZulu ajengisele ukuze iMDC igenqule uhulumende kaMnangagwa.
There's no need to try and get power that is taken.
Akuna sizathu sokuthatha amandla kuhulumende ofuna ukuthuthukisa inotho ngomnyaka ka-2030. Lokhu kwenzakala ngoba abemelika labeBritani bayakwazi ukuthi intuthuko le ingagcwaliseka bayabe sebenqotshiwe. So siyaqhubekela phambili ngokuvikela lesi sizwe njengesakwenzayo kumpi yenkululeko.
Lokhu kugcizelwe umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum umnumzana Taurai Kantishaya, yena othe amazwe angentshonalanga anikeza iMDC imali ukuqoqa inhlelo zokudonga ukuthula ezinjengokutshengisela okunodlakela elizweni okuyikho osekudala ukuba osomabhizimusi bengabe lesifiso sokutshala imali eZimbabwe.
We must come to a point of understanding that we are under siege as a country. It's not about President Mnangagwa. It's not about Nelson Chamisa.
Kumele sizwisise ukuthi kulapha sihlaselayo njengesizwe. Akulani lo Chamisa lokho. Lokho kubhekane lathi sonke esifuna imisebenzi. Siswela imisebenzi ngoba akula muntu obuya le mali yaphandle ezisungula amabhizimusi. Inkohlakalo ayisiyo exotsha amabhizimusi kuleli. Kodwa kutshengisela lokhu okubhidliza impahla zabantu.
Kodwa lokhu kusole izingcwethe ezicubungayo zombusazwe ezithi imbiko enja akumelanga izwakale ivela kunkokheli yalabo abalwela ukukhulula leli lizwe. Umnumzana Mlungisi Dube uthe ukuthunjwa kwabantu kuveza isandla sikaMnangagwa ekuthunjeni kwabantu usukela ilizwe lithatha uzibuse.
Kutsho ngumnumzana uMahiya indaba edanisayo kakhulu ngoba nxa sikhangele ukubana abantu abasuka besiyalwela iZimbabwe babelwela ukuthi abantu beZimbabwe bekhululeke. Kodwa nxa sesinanzelela ukuthi amaoveti yiwo asengabantu abangabahlukuluzi babantu yikuswelakala kwenhlanhla enkulu kangaka. Ngoba siyananzelela ukubana akungeke kwenzakala ukubana abantu bebe bethathwa behlukuluzwa uhulumende engayenzi lutho. Kungani uhulumende engakwazisi ukuthi ebambe laba abantu abathatha abantu ezindlini ukuthi esidengise engelasandla ekuthatheni kwabantu, esidengise ngokubamba abanabo izikliwi lezigebengu ezibamba abantu ezindlini.
Ukuhlukunyezwa kwabaveza imibono etshiyeneyo likahulumende kuqhubekela phambili ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukuboshwa, ukubhaxabulwa kakubi kanye nokuthunjwa. Izolo kusabalele imbiko yokutshaya kakubi kwelinye ilunga le-MDC eKwekwe ngabacatshangelwayo ukuthi ngabasekeli be-ZANU-PF, kodwa umsekeli kaMphathi Ntambo uzokwethulwa kwembiko. Umnumzana Energy Mthodi ulobe enkundleni yokuxhumana yeTwitter ukuthi uhulumende akasokoze azihluphe ngokutshayana kwamakhikhitha. Amalunga ebandla liphikisayo baveze ukukhonona ngendlela amapholisa akhanya edonda ukucubungula amacala okuthunjwa kwabaningi elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Selokho sekudaba lunye sixoxelo nobhala jikelele kogatsha lwabatsha kubandla le-MDC kobulawayo umnumzana Pasha Raphael Spanda othi wayedingwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha we-CIO ngeviki edluleyo abathi sebemswele bathumba uyise bamtshaya kakubi bamtshiya emangcwabeni eluveve eduzane le-Country Park eMadabukabusa. Umnumzana Spanda uthi uyawasola amazwi enhlanganiso yabalwa kumpi yenkululeko abathi lokho kungamanga ngoba kulobufakazi.
Ngizathanda ukukubeka kucace ukuthi kamvumelani nabantu laba beZANU-PF abathi lokhu abathi ukuthunjwa kwabantu ngamanga, ngoba kulamuntu ongafuna ukudlala ngempilo yakhe achaywe abanjwe kanzima azaza ayivukele esibhedlela azazithole kusesimweni esiyabe singayenzi. Ubufakazi bukhona bugcwele. Okokuqala, ubaba wami wathi ethunjwa wathi ethathwa ebusuku omakhelwane basendlini ethe County Park bakuzwa lokho. Okwesibili, zikhona incwadi zikadokotela sikhuluma nje kunje kutshitshwa layo kuhanjiswa yena elokhu zeni esibhedlela esiyakhangelwa. Ubufakazi bukhona. Enye into futhi okufanisa abantu beZimbabwe bebeyaziyo ukuthi khonkona ngakusoka kusiyo case eyodwa yena le esikhuluma ngayo. Maningi ama-activisti kale sasezibhedlela. Sikhuluma nje izolo ukhona otshayiweyo u-chairperson wabontanga wama-youth e-Midlands. Utshayiwe izolo. And it's evident utshaywe ngabantu ngama-youth e-ZANU-PF. Sikhuluma nje usesibhedlela. So aso zinto esingathi kumbe ngamanga kumbe izinto esizicabanga zimpilo zabantu lezi. And ungakunanzelela ukuthi okwinto okwangikhona kuyafanana ngoba kungani bathageta kumbe bahlose kumbe bakhangelele kakhulu ukuhlukuluza ontanga.
Mbangela ubona ingani kuyini yokuthi abantu bekhulume kanje, ngoba siyabona ukuthi bakhona abanye njalo abathi abakukholwa ukuthi ngempela abantu bayathunjwa betshaywa.
Okokuqala ufanisa ukuzwisise ukuthi abantu bonke abeZimbabwe akulamuntu oyalayo ukuthi abantu bayathunjwa. Umuntu oyalayo kumbe abantu abayalayo ngabantu beZANU-PF. iZANU-PF yeyalayo ngoba yikho ekwenzayo. Sonke siyakwazi ukuthi kuningi kakhulu okwenziwa iZANU-PF bekuphika. Kuqalisela endabeni zeGugu Round, endabeni zomrambatswina, kuze kufike endabeni zanamuhla abantu belokhu bethunjwa. Lokho kodwa into abanjani? Izinto abaziyalayo. So akusethu usukuze iZANU-PF isale ukuthi lokhu abakwenzi, lokhu ngamanga, siyakwazi konoko. Asonto yanamuhla iGugu Round babehlezile iphika, yayihlezi saliwa lanamhla kuyaliwa ukuthi abantu bexolise. Mrambatswina lakho into efananayo, khathesi abantu bathunjwa, abantu batsha, abantu basezibhedlela sikhuluma. So kumhlophe lokhu kufana lento yena le abayenzayo, bayala ukuthi lizwe limi kulo. Kodwa kumhlophe kwaziwa ngumuntu wonke ukuthi hayi ilizwe lime kakubi, umkhono uma usebenzi, abantu abanamsebenzi, akulamagetsi, akulamanzi, kodwa iZANU-PF iyakuyala khonoko.
Lo umnumzana Pasha Svanda unobhala jikelele ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC kobulawayo. Sixoxelaye ekhona kobulawayo. Kusenjalo ibandla leli lithi amapholisa alenqabele ukutshengisela eChinoyi leMhangura esithi kabaziswanga kusesele isikhathi njalo incwadi yabo ayitshengisi ukuthi ngobani abazakhuluma labantu kule imkhosi. Ibandla leli lenqatshelwe njalo ukutshengisela emadolobheni phose wonke ngamapholisa kumaviki ambalwa edluleyo esithi njalo lona lithi lokhu yikwephulwa kwesisekelo sombuso esilivumela ukwenza lokho. Ku-Life Talk lamuhla kuhlelo olwe Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa lapho abatshayeli bamagonyethi bakwamanye amazwe abahlukunyezwa khona. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga enhlanganiso ebona ngeziqondiso zokuthengiselana kwenyamazana zendle ye-Convention on International Trade in Endangered Species, CITES, abikwa iningi lawo esekela isivumelwano sokumisa ukuthengiswa kwendlovu zemazweni awezwekazi le-Afrika kwamanye amazwe, ikakhulu zisetshenziswa emidlalweni yokuzilibazisa emazweni athuthukileyo anjengeMelika. Uhlelo lapho esikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhlanje sikhangela ukwenziwa ngamakholwa esiKristu asebehlala eMelika. Abenhlanganiso yeChristian Fellowship International balomhlangano wabo abawenza kanye ngomnyaka bewenzela izigabeni ezitshiyeneyo owalonyaka wenzelwa edolobheni leAtlanta esigabeni seGeorgia kusukela ngolwesihlanu mhlaka 30 kuNcwabakazi kuphela ngesonto mhlaka 1 kuMpandula 2019. Abaqoqe umhlangano walonyaka abesigabeni seGeorgia umfundisi Jaffet Ndemera okhokhela inkonzo yePilgrims Community Church engomunye njalo wabasungula linhlanganiso uthi akubizwa ozwayo lonyaka eAtlanta ngoba abeza emhlanganweni bazathola ukudla kwendlebe intshumayelo evela kubafundisi abambalwa abakhona pha eMelika labavela kwele Canada, Zimbabwe laseSouth Africa abagoqela umculi olodumo umfundisi Toki Chivaviro odume ngengoma yakhe ethi Ebenezer. Umfundisi Ndemera uchasisa kabanzi ngomhlangano wabo walonyaka kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Umhlangano we-CFI sawuqalisa ngo-2005 lapha e-Atlanta. Injongo yethu lapha e-America bekuyikumitha ama-needs achiyeneyo esilawo ngoba ngapha e-America kasila o-anti abasincedisayo kwezomendo, abantu abasincedisayo abantwana, ukukhulisa abantwana. Njalo ukuba le ndlela yokukhonza ngayo ebesikhonza ngayo ekhaya sizwa sile something missing. Ngendlela enjalo saqalisa i-CFI. So siyahlangana kanye ngomnyaka nge-Labor Day weekend ukuzadumisa uNkulunkulu wethu lokuzakhana ubuntu bethu lapha emhlabeni.
Wenzelwa ngapi lonyaka?
Lonyaka sise-Atlanta kodwa siyazama uku-rotator ukwenzela ukuthi kube le-fairness ku-travel kwabanye. Lonyaka sise-Crown Plaza Hotel 1825 Virginia Avenue lapha e-Atlanta. Ngomnyaka olandelayo siyabe siseDallas, siyarotator ukuthi sincedisane njalo kwenzelo ukuthi injongo yawo njalo ngeyokuthi senze i-revival lapho esikhona. Ukuthi kungaba labantu abangangeni isonto, kumbe abangelabudlelwana labantu bakithi beZimbabwe, bebe sebekwazi ukuthi house lo mhlangano lapha silabantu lapha, kuyenzakala ngezikhathi eziningi sibili ukuthi abantu bathi, hayi mina bengingazi ukuthi kule sonto lapha kumbe kule mhlangano enje kumbe kulabantu bakithi lapha. So iCFI isinika ithuba lokuthi sihlangane njalo sazane.
Ilizwi ongalipha kwabasekhaya bayesabela ukuthi nxa abantwana bangaza emazweni kabaseyi kukhonza ngendlela esilandelayo ekhaya, lilakho yini ukuthi libabumngele abantwana bona labo njalo babazise ukuthi nana kulezi sonto ezinje ezilakho ukuthi zikwakhe?
kakhulu sibili kunje ngisebenzisa umzekeliso wesonto ethi Pilgrims Community Church silabantwana abangu 6 abafikileyo abaza kuba ngama students lapha for the next 4 years iCFI ilakho khonoko kunje one of ama themes azabe fundiswa kuCFI yalonyaka yokuphendula umbuzo okuthi when they see us ama young adults ilizwe lisibona njani njalo thina sifanele siphile njani njalo ukuphendula umbuzo wakho abazali abasekhaya sifuna bahlaliseke sibili besazi ukuthi umntwana engavela azitshengise ukuthi hayi lami ngifuna ukuba phakathi kweni yebo ye kulabantwana abakuthi ungeke wazi ukuthi silomntwana wakithi kube lalokho abangahlangana lakho kodwa abantwana abazivezayo siyazama sibili ukuthi sisebenze labo sibancedise even isikolo njalo lenhlala kahle yaleli lizwe njalo lokukhumbula ukuthi singabantu abavela eZimbabwe njalo sile identity yethu kule iconference abantwana abancane bazabe be ama children's ministry one of the things abazabe bezenza yikupainta iflag yethu eZimbabwe lokufunda ukuthi each color ichoni silenjongo yokufundisa indaba yeidentity yalapha esivela khona so abazali bethu kabazi sibili ukuthi we are working on abantwana esingakucela ukuthi basincedise ukuthi bakhuthaze abantwana ukuthi bengaze befike ngapha bedinge amasonto awakithi ngoba lathi siyabe sifunda sisebenze lapho
isikhathi sethu asavumi ungaphinda njalo ukuthi lo mhlangano wenziwa nini uphela nini ngaphi kwangkhona
umhlangano uyabuse Crown Plaza Hotel 1825 Virginia Avenue uzaqalisa ngolwesihlanu August 30th uphele mhla ka September 1 ngesonto so okwamalanga amathathu siyabe sindawonye sidumisa sikhuthazana njalo sisazana sichumayela igospel
ababuyayo bakhanga bangabe bekhangeleleni
yebo ye silaba fundisi silaba hlabeleli abachiyeneyo asilama gospel artists the main one esilaye of course ngubaba uTT Jibabiro owahlabela ingoma ethi Ebenezer labanye silaba chumayele abafundisi omalele bayabe bevela eCanada silaba chumayele abazabe bevela eDallas abama mhlangano achiyeneyo obaba uSundire obaba uKwesha obaba uMarandure from the SDA in Dallas siloba uGuthu from the Atlanta Dallas Atlanta SDA community
lo bekungumfundisi Jafet Ndemera wenhlanganiso yabokholo lwesiKristu yeChristian Fellowship International exoxa ngomhlangano wabo walonyaka lo Praxedis Jeremiah we Studio 7 Uqhamuke udlakela edolobheni lePretoria kwele South Africa kwadutshulwa omunye umtshayeli wamateksi wafa. Lolu dlakela lubikwa luqale kulandela ukubulawa komunye umtshayeli wamateksi ngabacatshangelwa ukuthi ngabokuza. Imigwaqo ibivaliwe njalo lesitimela esivela edolobheni leCape Town sisiya eJohannesburg besingenelisi ukuhamba ngenxa yodlakela lolu. Abantu bangena ezitolo bachisa amathaya ezimota. Kodwa amapholisa afike adubula abantu laba ngenhlamvu zerabha bahaza lentuthu ehitshayo ukuze benelise ukuletha ukuthula. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zokuza kwele South Africa ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vosomuzi Sibanda othi bakhangelele ukuthi udlakela oluqondiswe kwabo kuza luqhubekele phambili kunyanga ezilandelayo.
Mawusa khumbula kahlehle ngo-2015 kuye kwabulawa kwabiswa izizalwane zangapha abantu bokuza lapha eSouth Africa eThekwini ngemva kokuba inkosi Silo siye sakhuluma sanikeza umbiko kwirali yazo. Sathi sikhulumile ukuthi ngona abantu kufuneke bahambe abantu bashaye. Esikubona kwenzakala njengamanje ukuthi sithola amalungu kahulumeni ominiso ongqongqoshe no-premier njalo bekhuluma ngokuthi abantu bokuza badayisa impahla ezingekho emthethweni njalo bahijack ama-building kanti futhi-ke izolo upremier walana eGauteng wathi yena kunemix imisebenzi namabhizinisi okumele ukuthi abe ngawabantu ezizalwanzala lapha eSouth Africa kuphela. And kulenkulumo eningi lokho ikhulunywa ngabantu ukuthi hayi ama-spaza shop lezi zitolo ezincane lezi ama-convenience shop ma eranwa ngabantu bangaphandle bona badayisa impahla ezibolileyo kanti futhi njalo babathathela ibhizinisi ngoba badayisa ngento engephandle. So kabakwazi ukukhompyutha nabo. So kahlehle sibona ukuthi lo mbiko okhushwayo ngumbiko wokuthi abantu bey'tolo kabasadingakali abafunde lo bhizinisi lenziwa ngabantu bokuza ngaphandle. Yikho uPremier ekhulume leyo nto. So ma uPremier ngakhuluma leyo nto bese kuvuka kuchisa izitolo kutshontsha impahla ezitolo. And singabona umthetho uthatha indawo yawo kusobala ukuthi abantu basuke bekhuthaze inkulumo ekhulunywa inkokheli. Now akuhlali kahle kithi lokho ngoba Richard Bay kuleli viki esiqalileyo nje bekuvaliwe impela kwashaya abantu abaningi ngobokuzo akunamuntu oboshiweyo. Njengoba nje besibona namhlanje ePretoria omunye sibonile ebhitulwa ngerabha bullet ewela phansi ephethe iTV ebaleka naye bathatha iTV yena bamyeka bambophanga. Kanti laba bantu as long as bengabotshwa uma besenza la macala ngeke bakubone ukuthi akulunganga bakwenzayo.
Kodwa imbiko ephumayo ithi yona okwenzakalayo lokhu ayisiko okokwenza labo kuza ngabachayeli nje bamatekisi. Kungakuhamba njani khona?
Into eyenzakalayo ukuthi abashayeli bamatekisi babaqale lolu dusha izolo. Kunendaba eziphikisanayo othola ukuthi njengalokho okwenzakala eSoweto ngeviki eliphelileyo kwathiwa khona abantu bokuza baduvula ingane kungekho ngane ebhijilweyo. Izolo umbiko osuke kulaba abamatekisi otholakele ngokuthi osomatekisi bafike erenkini labasebenzela khona bathola iqembu labantu okuthiwa lelo qembu labantu bekungamaphoyisa abasonti ngamaphoyisa nalaba abafana laba badla izidakamizwa inyawo okubizwa ngenyawophi. Basebesithi bona labo bantu abadayisela labo bafana izidakamizwa yini ilawo maphoyisa. Kwasekusiba nodushe ke phakathi kwabo lapho and wagcina-ke omunye wabebhijuliwe. So yiwumbiko ovelayo lona. Bese kusithi ngemva kwalokho sebesithi bona sebesuka lapho sebehamba beqamba amanga besithi lo odutshuleyo ngani udutshulwe ngabantu baseNigeria abadayisa izidakamizwa ngoba babalandileyo. Yikho manje sebelisa abantu bokuza. Ngaso sonke isikhathi uma kuzoqhathelwa nabantu bokuza kumele kuthiwe khona silisa ama-drugs kumbe izidakamizwa, silisa ukuthi kwenziwa amacala. Kanti yonke leyo nto leyo isuke nje ibe yikucatsha ngoba uma kuyukuthi kuliswa izidakamizwa ama-TV ayizidakamizwa nana sebehamba bengena iy'tolo bewathatha ngoba ama-TV akaname iy'dakamizwa, iy'tolo kazinam iy'dakamizwa. Kufuneke bahambe ngoba bathi bona bayabazi abantu abadayisa iy'dakamizwa kabahambi ngani bafike bamthathe lo muntu bayenze ukubopha okuthiwa khona i-citizenship i-citizen arrest bazibophele lo muntu lo bamse police station bayonikeza ufakazi bokuthi lo muntu udayisa iy'dakamizwa. Kabenzi lokho kodwa bahamba bayoshisa iy'tolo bafike batshontshe bathatha impahla yabo okukhomba nje ukuthi ibugebengu obubangelwa yinzondo yabantu bokuza.
Lo mnumzana Vusumuzi Svanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ekhonale eGoli.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, izikele ngaphelela. Sondela ngikukhumba khumbe kancane, ungesabeli khatshana angathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, izikele ngaphelela.
Sibonge ke lo mculo olifalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.